asikaboni into ebambekayo esike yenzakala. Siyabona ukuthi ulokukhulumisana ulama-deals abasitshela ukuthi sibenzile ama-deals athize, kodwa nxa sikhangele u-ground awukabi lo lutho. Abantu abakwanisa ukuthi bazitholele izimali ema-banks, izinto singathi ama-price ezinto eziningi ayakhwela. So into yomnotho khathesi, indaba yomnotho bona njengani umongameli omnangagwa kaka akenelisa ukuthi ayilungise ngendlela ayethembise ngayo abantu.
Nxa siqathanisa isimo somnotho kathesi lesimo obukiso uMnangagwa ethatha intambo zombuso kumgabe, ungathi sokube lo mahluko yini kumbe lokhe kufanana?
Umahluko asikawuboni, njengokutho kwami ukuthi intengo zilokho ziqonga. Abantu abakwanisa ukuthi bathole izimali zabo kuma-banks, impilo yabantu ayikathinti ukuthi bayakwanisa ukuthi babone i-difference. So ungabuza umuntu kumbe ungathela umuntu oyengekho ubaba uMgabe suke esikhundleni ukuthi sesilo president omutsha, nxa kukhangele i-economy kuphela, uyabe utshela ukuthi uyamqambela amanga.
Imitshina yamabhanga le ekhafula imali ama-ATM ngiyazi besokuyiziphamasu nje kungela mali ephumayo. Isiphuma yini imali kule mitshina?
Lalamhla imali ephuma yini lutshwane kakhulu. Ngibona abanye ama-banks anika abantu ama-$50 ngeviki kumbe ama-$30 ngeviki, abalezi mali empijana banika abantu kumbe ama-$100 ngeviki. Kuma-ATM kulama-restrictions abaningi, i-cash ayikatholakali. Nxa ukhangele i-black market eyama-US dollars ikhona. Abantu khathesi bayathenga lokuthengisa ama-US dollars ngama-40 up to about 45-50%. So nxa singaboni i-premium enjengaleyo isesekhona kuma-US dollars, ukusitsho ukuthi i-cash ilokhe ihluphe ukuthi abantu bayithole.
Kukhona yini okwenzakalayo okungapha uZulu weZimbabwe ithemba lokubana umnotho ungabuye ume njalo ngezinyawo kusikhatshana esilandelayo?
Kule nkulumo ezikhona lezithembiso ezokuthi lama-deals athize angenza ukuthi i-economy ivuke, ngokubona kwami uzathatha isikhathi engxenye inyanga eziyisithupha uthi sibone sibili ukuthi i-economy isivukile. Ngibona njengani bazama ukuvuselela ama-industries. I-Reserve Bank ibisenza i-survey koBulawayo idinga ukuthi iwaphi ama-industries abangafaka izimali kiyo. Kule nkulumo njalo ezama-deals abaningi, kodwa ama-deals lawa ayabe engamaphepheni nxa kuyukuthi into azikafuki. So siyabe sokubona emaphepheni ukuthi kulesivumelwano, kodwa nxa kuyukuthi sesibuye ku-ground ukuthi izivumelwano zangkhona zizasebenza njani, uthatha isikhathi ukuthi ama-deals lawana afuke. So iZimbabwe bengathi sizuze imali lamhla i-5 billion kumbe i-1 million ukuze ibuye lapha kulezivumelwano okumele zenzakale ezingathatha inyanga ezintathu engxenye umnyaka wonke bekhulumisana babona ukuthi izimali zihamba kanjani.